sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kuMbimbitho 2023. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lowu yizinto eze-violence eku-social media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitha engagqokanga, umama ethukwa ngemhlambe ezinye elingasake lizibone.
IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele-International Women's Day namuhla. Abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayahlukuluzwa.
Kodwa sikunanzela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi uzaba lemindle ngaleyo. Sobizeli sithi ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina landizakhamizi sesima ukuthi singathana ngokutshelana. Silendele nenza ukutshelana si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ukuba nisabalali.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration plates oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Umholi webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa usola isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-electronic voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabesifazana olwe International Women's Day namuhla. Abanye abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayancindezelwa njalo bayahlukuluzwa ikakhulu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abe National Gallery yakobulawayo bamanyane labohlangothi olwe United Nations Women labe African Women Leaders Network ewuqoqeni umkhosi wokunanza ilanga le International Women's Day ngokubukisa imifanekiso ephathelane lemisebenzi eyenziwa ngabesifazane kanye leyokuhlukunyezwa kwabo ebulenjini be-internet ikakhulu labo abaveza isifiso sokungena okubizwa ngokuthi online violence against women in politics. Udokotela Thokozani Khuphe ongene umhlangano walamhlanje uchaze ukuba ukhetho oluzayo abezombusazwe bahlukane lokusebenzisa ubulembu ekuhlukuluzeni abesifazana abaphatheka kwezombusazwe.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lowu yizinto eze-violence eku-social media.
Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitha engagqokanga, umama ethukwa ngemhlambe ezinye elingasake lizibone. Yikho okwenza ukuthi umama becina behlehlela emuva, abaningi becina bengasafuni ukungena kupolitics ngokuthi ungaboni ukuthi njengabomama sithukwa njani kupolitics. Yikho kusenza ukuthi khona abanye becine besithi nxa abantu abanjengabomakhuphe bethukwa kanje bentshela abanye ngizithi akula muntu oseke wathukwa njengami ku-social media amapikitha angaqedakaliyo.
Umqondisi we-National Bulawayo Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi basebenze labacombi abasuka koBulawayo enkabazwe emathebeleland north le-south ukucomba imifanekiso etshengisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini.
Sikhethe omama abangu-7 from Irigine Chionke Kotela in Midland, Sibulawa, the Mad South. Ba responda to a call, artists as I participate in workshop animation, to the digital lasers, our computer and land, whatever. I said, the creativity of Sharon Powerful, the Tubo Wabo, but wave by whom they went the work one side. Near theme, Ekuruman, online violence against women in politics and women in general.
Umqombi osakhulayo usinqobile Shamiso Dube osebenzisa amalembu lokuthunga ukubonisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini ongene umcimbi walamhlanje uchaze ukuba uyajabula ukusebenzisa ukuthunga lokucomba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day.
Ngiyathaba ngoba lithuba lokuthi ngisebenzise i-art yami ukuthi ibe level. So normally i-artists use isebenziswa ebantwini ukuthi ba-communicate. So ililizwi lamhlanje i-International Women's Day ukuthi sikhuluma nge-online violence sisebenzisa i-medium abantu abayizwisisayo.
Unkosikazi Hayi Mpofu osuka eMzingwane uthi udlakela lwandile ebulenjini
ukuthi beze bekwanise ukungena kubo WhatsApp benze vele kukalutshwane and definitely kune disadvantage ngoba vele abakho phakathi abaningi bamkhona and they cannot communicate using ama media wona la ama social media kumbe ama platforms wona lawo esikhathi esiningi kalutshwana maybe ku what 16, 17 and 18 labo abadusanela kuma posters asebenza kuhle yibo abayenelisayo.
Unkosikazi Nakhumalo ophatheka kwezombusazwe eLupane ongene umcimbi walamhlanje ubike ukuba ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kusetshenziswa inkundla ezehlukeneyo ebulenjini.
Ilanga lalamhlanje sikhangele i-theme yethu iyasijabulisa thina njengabomama esikupolitics ngoba sizuza ukuqina ne-counseling ndawonye ngendlela obaba abasishawuda ngakhona besehlisa ukuthi singabakhontesti kupolitics ezikhundleni abazifunayo.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumgcini sihlalo we-African Women Leaders Network eZimbabwe lomele i-United Nations Women's unkosikazi Fawtius Law bangene umhlangano walamhlanje ebulenjini kunkulumo zabo bevumelana ukuthi udlakela olubhekiswe kwabesifazana ebulenjini kumele luphele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umhlangano we-Commission on the Status of Women oqhutshelwa e-New York khonapha eMelika ungene kusuku lwesithathu namuhla. Abaphatheka kulomhlangano bavela emazweni angamachumi amahlanu angamalunga omanyano we-United Nations. Abesifazana abasemhlanganweni lo bathi kunenge asebekufundile. Ugeina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxelo nkosazana Sibona Kuhle Buhlungu, umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lantathu la machumi amathathu lanhlanu 13 kusiya ku-35 njalo olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe.
Abantwana bangamankazana yibo abakotheli balamuhla labakotheli bakusasa. So kuqakathekile ukuthi babe part of indaba zonalezi zombuzazwe wamazwe. Yibo abakotheli esibathembileyo, yibo abakotheli abasaba lamandla njalo abasanengqondo ezithambileyo ezikwanisa ukuthi zitshintsheke, zikhonvinseke njalo zilethe amanye amathuba angasetshenziswa langabantu abadala. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bangamankazana khona bengaziwa ngaphandle ngoba like lokho esikuchoyo ukuthi umhlaba jikelele uyaguquka sokusiba nezinto ezichiyeneyo ezenzakalayo eze climate change eze technology kakhulu ze affect abona abantwana bangamankazana nge research e recent eyayenzwayo uzathola ukuthi 80% of abantwana abakumazwe ayedlula 25 yibo aba affectwa yi digital repression and oppression ngoba nxa bengakwanisi uku-accessa lokusebenza lezo zinto i-information eqakathekileyo kumbe izindaba eziqakathekileyo azifiki kibo njalo abenelisi lokuthi bakwanise ukubakwazi izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele.
Manje lenzani ukuncedisa amankazana labesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe
esigabeni esesifike kiso kathesi ngoba ayiso ndaba yokugijimela ukuthi sikhulume nabakhokheli bamazwe but sibuyela like njengakithi nzani kumzekeliso wawelizwe lethu thina eZimbabwe sikhona ezindaweni ezishiyeneyo sikhuluma nabakhokheli bama-political parties ukuthi njengoba kathesi khangibelane ne-election babone njalo ukuthi amabizo abawasubmithayo abantu abafuna ukuthi babe ngabakhokheli ku-election ebuyayo 50% of them bemake sure ukuba amalisti abo alamabizo abomama njenge-leadership ye-women's movement eZimbabwe esaba ne-activity lapho esathatha khona ama-representatives from political parties sabasayinisa esithi yi-pledge yi-women's pledge le sabanika le-charter of demands evela kubomama ukuthi kumele each and every political party imake sure ukuthi kubantu abakumele babakhokheli kule 50% yamabizo kube ngabesifazana kugoqela ama-young women kugoqela ama-women with disabilities sameka sure futhi ukuthi bayazwisisa ukuba ngokusayina leyo pledge bazaba held accountable nxa kungabuya ama-list angela 50% of i-representation yama-women.
Lenzani njengenhlanganiso ezimela abesifazane lamankazana ukubona ukubana khonokhu abavumelana lakho bayakwenza kumbe bazakwenza?
So nje njengama-organizations siyaqhubeka njalo kumazwe ethu achiyeneyo siphushela njalo sikhuluma indaba yona leyo yokuthi akube loku-involva kwabomama kuma-processes wonke from the lowest level yikho ngibambe indaba yama-political parties ngoba yikho lapho kuqalisela khona singakafiki kuma-highest levels from the lowest level kuma-communities siya kuma-wards siya kuma-constituencies size siyefika phezulu lapho ku-appointa khona ama-ministerial positions.
Ozabuyela lakho eZimbabwe okubone sibili kuliphuzo elilesisinto kuyini?
Engikubonileyo kakhulu yikuthi kunokuzwisisana lokuvumelana kumazwe wonke akhona angaphansi kwe-United Nations and we are talking of more than 15 nations avumelanayo ama-representatives akhona ukuba kunokuchiywa nokuhlukuluzwa kwabomama kumazwe wonke nxa kufika kundaba zona lezi esizikhulumayo ezetechnology ukuthi even le misebenzini nje umuntu ongumama engazama ukuthi singakhangela isikakhulu abesifazana abakulokhu esikuthi yi-media bengazama ukuthi ba-expresse imibono yabo kumbe ukuba babhale izinto ngoba even kubo-social media kunokuhlukuluza okwenzakalayo ngokusetshenziselwa amazwi abuhlungu lamazwi alimazayo umuntu egcina esekhalala lokuba aqhubeke ngomsebenzi wakhe.
Unkosazana Sibona Kuhle Buhlungu ngomqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abasasebatsha njalo ulilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni se-New York khonapha eMelika loGainer Gumede Saidi we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa namuhla usole kakhulu isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-Electronic Voters Roll. Izolo umthetho ndaba lo ulahle isicelo someli weHarare North edale lePhalamende njalo olilunga leTRIPC umnumzana Alan Makam yena obefuna iZEC iphoqwe ukwethula ivoters roll ukuze ayihlaziye phambilini kokhetho. Umahluli uthe iZEC kayephulanga mthetho ngokwala ukuveza lolu luhlu ngoba lulakho ukuphathwa kubi izigilamkhuba. Kodwa uThamisa ukusolile lokho esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone ivoters roll. Emazwini awethu le enkundleni yeTwitter ewaqondise kumongameli Emmerson Mnangagwa la kuZEC, uThamisa uthe ukwala levoters roll kuzabangela ukuthi impumela yokhetho ingamukelwa khona athi yinto etshiya eleZimbabwe lisesimeni esibi. Ngokunjalo, uthe ivoters roll kumele ivezelwe abancintisayo kanye loZulu. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga uhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz. Umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukwabelana ulwazi ngokubhalisela ukuvota ngoba abanye balokhe bengazilutho ngohlelo oluzayo.
Ukuthi kuyathokozisa ukuthi sitholele umbiko ukuthi isizama ukusondela ebantwini ukuthi kusuka 21 February siya ku-21 kwenaninyanga March kuzaba le registration blitz. Kuhle lokho ngoba ngabezi bantu bethwele nzima bezama ubana bayiregister efana le Windsor Court but bekukhatshana. So lokhu kuhle kodwa sikunanzelela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento enjengaleyo. So yobizeki sitsho ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanizakhamizi sesina ukuthi singethana ngokutshelana silendele nezo ukutshelana siwa-ward committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ubani sabalahle le besifisa futhi ubana le makhaya kube le ndlela efanana ngoba isikhathi esiningi emakhaya kulapho abantu abasaya nemuva ngokuthi bathole ulwazi. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi ama-organizations ngokuthiya kwawo ama-committee ngokuthiyana kwawo abe lo mlando wokubana angamelisa abahambise umbiko ebantwini bawusalalise besifisa ivelela ize ngakuyavube le ndlela yokuthi ivakathele ezikolo lapha ibone ukuthi imfomo hambe ebantwanani bayinika abazali. Lathi nezakhamizi sibe lo mlando wokuthi sihambele ma-chela ba siye kufakaza lokho. Ama-posters anajari kuba khona angikaboni-ke baza bakhona njengoba uthabe bhakile kusiya ngakhathi singama-posters lana ahambe nganyathiselwa fayele ngasefakiwe kwenzela ukuthi abelolodwa-ke owilswe ukuthi omunye lomunye umuntu lo mlando ukuba nalowo mbi kawuhambise ngoba eqinisweni abantu abaningi abantu abangarejista ukuvota okufanele sibe leqiniso ukuthi sibilisiya bagqugquzela ikakhulu abantu abatsha inhlanga zabantu abatsha sisebenzela zo kakhulu kwenzela ukuthi sihambise lowo mbi ukuthi abantu kwazi mhla ka-12 siya ku-21 March yisikhathi esihle sokuvota okuthi indawo ziyabe zisusa sonisebantwini. So-ke asukumeleni phezulu sinanzele ukuthi leli thuba silidlalise kodwa lisisebenzele ukubana sonke sithwale sinencwadini zokubana silungele ukuthi siyevota.
Ubona ingane imfundiso le iyenele eqhutshwa yiZEC kumbe kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe njalo?
Well, siyakunanzelela kuyabe kuyathokoza ukuthi ubana iZEC nxa isingene kulowo mkhankaso. Kodwa engakutsho ikwenelanga ngoba eqinisweni ukuthi abantu eziningi singaphika ngeZEC yodwa ukuhambi thina khamisi le ndlela ezizokubana sihlangane labantu ezimfeni sikhona emabhore sikhona ibi labo abantu afuta khona ithuba labo ekunatweni abantu bakhoke kufanele lapho esikhona kubela sikenza ukuthi abantu siyabanika lolo lwazi emsebenzini wenza isikhona lolo lwazi alokuhamba igcwala abantu bonke singamele iZEC kuphela iZEC kuphela iyasebenza oyachayisa. Kodwa thina njengayo ezakhamizi ezinaso ezijiyeneyo sikhona ebantwini umakhomunti isikhathi so soke asibenze qiniso ukubana iZEC senza leyo msebenzi asiyincedise nokuthi imfomo ihambe sibili ngobuningi futhi ubuhle bethina njengabantu ezakhamizi siyazana futhi ukuthi hayi laphana kulabantu abathabanje abangabe bengarejistanga sixoxisane labo sikhuthaze. kungabe umsebenzi wezek law, akube umsebenzi wethu sonke njengabahlali babo ukuthi sibafuqa abantu bahambe baye bayingxenye ukubana bathole ithuba yokubana baye kula mavoti mhlala uvota sebe-rejistile.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU, njalo ungumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, nobekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuqhuba imihlangano yokuthapha imbono kaZulu phezu kwesigwebo sentambo ukuze aphumele sinqumo sokuthi isesulwe na lesi sigwebo eZimbabwe kumbe siqhubeke sikhona. Kulabasolwa abasemajele eZimbabwe abangamachumi ayisithupha lambili 62. Abagwetshelwa ukulengiswa kodwa balokhe bephila ngoba ukulengiswa kwabantu eZimbabwe kugcine ngomnyaka ka-2005. Lanxa isisekelo sombuso welizwe esibunjwe ngo-2013 isesula isigwebo lesi, satshiya njalo ukuthi siyatsho njalo ukuthi abanye abasolwa abadala amacala okubulala ngobundlova obedlulise amalawulo balakho ukulengiswa. Kodwa umthetho kawuvumi ukuthi abantu besifazana bethezwe lesi sigwebo kanye labesilisa abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamachumi amabili lanye 21 labaleminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 kusiya phezulu. Okhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kasesulwe isigwebo sentambo.
Isigwebo lesi njengomuntu oyindoda singabe sikhuluma ngamalungelo abantu, kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo of a certain gender. Sisithe inye kuzibulawa enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yathi ngasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-applya to everyone, besizawukhangela ukuthi hhayi kungani kufuze ukhitshwe then ungafazanga ukhitshwe, kodwa ingathi applya to amadoda. Amadoda vele emalutshwane elizweni leli, hhayi mbona ngazathi kuyakuqakathekile ukuthi ukhitshwe. Kungangcono abantu kuthiwe i-life in jail, ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungisela amadoda kuphela, ulungiselanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu Fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa all promote equality besizawukhanyela, kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqede amadoda wona esilela, hhayi ongumthetho omubi. Akuthiwe abonilelo benike i-life in jail, kodwa ukuthi bevuna kuvuna amadoda kuphela, ambona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu bagetshele ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke, kodwa ungaze umqume abuthinti lutho. So ngibona ngazathi kubalula ukuthi anti and ilizwe lethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo, ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu lilenzondo ende abantu bahlala zofithelela. So kukanje ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga, uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane, azithola amalungelo azo ngokufaneleka, azithola imisebenzi. So kuhlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu. Sixoxe njalo lomunye othi isigwebo lesi kumele siqhubeke sikhona, umnumzana Reason Ndebele oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Mina mbona ngathi mina siyaqhubeka sikhona ngoba abantu abanye bamusha eshabaganga ukuthi irazo kunesanitizi kanjalo zikile. udinga ukuthi umuntu avelaphe yona.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bekufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke bekuthi hafi kuyinto eyi-one nje ngoba ma ebulele la ivele kumelapho yabona sikho isidingo sokuthi bamyeke. Because sometimes itheteyakho into yokuqala leyo ayenzileyo sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye, kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela, kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela, udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya ngiyakuzwa lapho, kodwa-ke anti khona inkantolo bazobheka la ukuthi ubulele ngandlela bani. Yabona kumele ba-check-e ukuthi lomuntu ubulele ngandlela bani, kukhona ukuthi ubabebulele mhlawumbe ezivikela, khona ubulele ngenhloso lomuntu mhlawumbe ubulele siyaganga kuthi uzambe umuntu mhlawumbe emthathe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo. Yabona
ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa, akhona angamelanga asithole lanxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala. So kusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni.
Ya kusiya ngokuthi ubulele kanjani, cabanga ukuthi bazabe bekhona mhlawumbe ekhothi or kusekhothi lapha bazofika la ubebona ukuthi icala lakhona lomuntu ubulele kanjani. Makuyikuthi uyabe ubulele ufezile yabe kumyemelayo alingiswe, kodwa ukhona ukubulala kuyinhloso yabona, ukhona ukubulala nje lokuthi lomuntu uyabulala kuyibulala.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela, kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu mhlawumbe zibamba abantu futhi umbamba uthathele into zakhe eqede yambulala or wona labo hamba besiyabamba inkunzi kuphiphi bebulala abantu yibo kumele bebulala.
Umnumzana Rezin Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Nkosazana Thembelihle Moyo oloba imidlalo yokulingisa kanye lengwalo.
Ngibhala imidlalo stage la ku-TV, lapho engikhona lokho engibhala ngisiya phambili njalo ngi-explore other ways of ukubhala ezinye indlela ezehlukeneyo like from I'm a playwright and a television writer, but now I'm changing my genres a little bit and writing books too. So you can go and say that and con.
Yes, I'm not just telling you. I'm just telling you.
Okay, I'm just telling you. Television popular is a woman chelela is for songs fashion day. Unomhle njenge-television abantu abaningi bayayazi ababukela i-television yeZimbabwe. Then imidlalo ye-stage esingathi imidlalo edlalwa ibonakala, sengabhala I want to fly, we say that I don't want to dance, it's just black hair. So, yeah, ngeminye imidlalo esengayibhalayo. Ngisebenza kuyo kathesi ngu-Dark Bridge, lo Virtual Bondage. So, imidlalo engingathi ngayibhala under my name.
Wathi sihamba amandla ukuloba konke lokho?
I think ukusebenza nzima lesiphiwo, isiphiwo kuhlane lokusebenza nzima, uyabona. So, ngakuhlanganisa kokubili, you become enthusiastic. But mina vele ngumuntu nje uthanda telling stories, indlela engiphila ngayo, indlela engenza ngithokoze deep down inside me. So ngingathi into nje ekhona kimi nje engithanda ukuyenza nje, but at the same time kathesi sengibhala ngibe nhloso yakhulu ngikhuluma.
UNkosazana Thembelihle Moyo ngumlobi wemidlalo njalo uyalingisa. Sixoxe laye eseVancouver kwele Canada. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela usuku lwabesifazana olwe-International Women's Day. Ngokunjalo lingayika chana zihlobo esithandeka yo. Okwalamhlanje kwanele olivalelisayo yimi owenu untungamili Nkomo nkololokwana wamatukanduna lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.